soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lejona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulongo lwesine mhlaka 12 kuNtulikazi 2018 nguNtungameli Nkoma. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyasidanisa kakhulu kuyabonakalisa ukuthi iZANU PF isivele yaqala uhlelo lokuriga ama-elections. Sinaziya lokuthi iZeki kobulawayo, especially abaphethe iprovince u-Innocent Ncube ukhonfemile ukuthi laye ubengakwazi lokho. So siyazibuza ukuthi kathi abavotisayo enkambeni zamapholisa ngobani.
Amapholisa akobulawayo aqale ukuvota ngudlu enkambeni yeRose Camp lamhlanje kukhetho lwepostal voting. Kuloku khona ukukhulu ngoba abikwa ebetshelwa ukuthi avotele ibandla leZANU PF.
Asimina njengomama bayinesifiso omama baphakamisanele nathi siphakamisa abanyomama iyakhala lithi ifuna omama babezu.
Abesifazana bedolobho leGwanda sebekhuthazwe ukuthi bavotele abanye abesifazane abazazwisisa ngcono induvo ababhekane lazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla utshele amalunga ecele leZANU PF aziwa ngokuthi iG40 ukuthi abuyele kuleli bandla asebenzele ilizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa kobulawayo aqale ukuvota enkambeni yeRose Camp namhlanje kukhetho lepostal voting. Kuloku khona ukukhulu kwabasesipholiseni laba amabandla ezombusazwe aphikisayo besola indlela ukhetho lolu oluqhutshwa ngayo ngoba belungaziwa muntu. Ngitsho labo abamabandla aphikisayo bebengakwazi. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Amapholisa la aqale lamhlanje ekuseni ukuvota kukhetho oluqondiswa ngabe commission eZimbabwe Electoral Commission olwe postal vote enkambeni eRose Camp. Ethintwa ngodaba lokuvota kwamapholisa lamhlanje umphathi wezokhetho eZek wobulawayo umnumzana Innocent Ncube uchaze ukuba kazilutho ngokuvota okukhona njalo kaziswanga ngakho kanye lenani lamapholisa okumele avote kobulawayo.
Hayi engikwazi ukuthi ipostal voting so kumele libe khona but bengaziwanga ukuthi kule anything ekhona kobulawayo. Ukungaziswa ngakho mina vele I'm not part of it. So ukuthi kukhona kumba kukho I'm not part of it. I only come to be involved nxa sependuka sesiza kuma stations.
Umongameli wemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo usole indlela iZek lebandla elibusayo abaqhubha ngalo ukhetho.
Kuyasidanisa kakhulu kuyabonakalisa ukuthi iZANU PF isivele yaqala uhlelo lokuriga ama-elections. Sinaziya lokuthi iZeki kobulawayo, especially abaphethe iprovince u-Innocent Ncube ukhonfemile ukuthi laye ubengakwazi lokho. So siyazibuza ukuthi kathi abavotisayo enkambeni zamapholisa ngobani nxa iZeki ngekho involved.
Isikhulumi sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa usole ukhetho lepostal voting lolu esithi laloba lusemthethweni indlela ephathwa ngalo iyethusa ngoba kunje abezeki abakobulawayo abazilutho njalo abavotayo bavota bekhangelwe izinkokheli zabo zibatshela ukuba bavotele bani
ngendlela esibone ngayo langokuzwa kwethu singakafiki lapho sinanzelele ukuthi amapolisa lawo bavota bekhangelwe ngabakhulu babo okutshengisela sobala ukuthi hayi akukhululekanga ukuvota kwangkhona njalo silokudana ukuthi i-process le postal voting ayizange isakhulunywa kabanzi ngayo ukuze abantu bebekwazi ukuthi ihamba njani njalo izaba khona nini.
Amabandla aphikisayo ayayisola indlela iZEC eqhuba ngakhona uhlelo lwe-postal vote bethi luqhutshwa ngudlu. Ngomthetho iZEC kumele iqhube i-postal vote sekusele amaviki amabili. Ngemva kwalokho abavote ku-postal vote amavoti abo athunyelwa kundawo zabo zokuvotela sekusele amalanga amabili ukuba ukhetho lomuntu wonke luqhutshwe njalo ayabe egcinwe eZEC engavulwanga. Phambilini iZEC ikhuphe imibiko ngalolu khetho kodwa ayicacanga ukuba izaluqhuba kanjani njalo ngawaphi amalanga. Isikhulumeli seZRP eZimbabwe uChief Superintendent Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuba uphakathi komango ngeke akhuluma ngodaba lwepostal voting. Abazoqapha ukhetho abamazwe aweEurope abequla le-EU observers labo bakubonile obekusenzakala kobulawayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Lanxa isiphathamandla seZimbabwe Electoral Commission umnumzana uTloyile Silayigwana ekulandule ukuthi amapholisa kobulawayo avotile namuhla, isikhulumeli samapholisa unkosikazi Charity Charamba ukufakazile lokhu. UCharamba utshele iStudio 7 ukuthi amapholisa la avote ekhululekile njalo engabanjwa ngamandla ukuthi avotele iZANU PF njengokutsho kwabanye. Kodwa isiphathamandla se-MDC Alliance unkosikazi Dorcas Sibanda yena uhambele ezinye iziphathamandla zalumanyano eRose Camp utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi ngempela bazibonele ngawabo.
Into eyenzakala lapha yikuthi kuyavotwa but ukuvotwa okukhona kakukho emthethweni ngoba sonke siyazi ukuthi nxa kuvotwa ama-candidates kumele alethe ama-polling agents. Sakhuluma kusisekelo sombuso ukuthi ama-uniformed forces wonke avunyelwe ukuyevotela lapho abafuna khona, bavunyelwe ukuthi bayevotela ama-ward abahlala kiwo. Nxa besenza ama-postal vote kumele sivumelane lathi sibe khona silinde lawo ma-postal vote. Kumele sonke ama-political parties ebekwazi isikhetho samapholisa sevote ama-postal vote nalawo
Unkosikazi Dorcas Sibanda ngomanyano we-MDC Alliance ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo.
Asamben matuta siyo vota.
Asamben matuta siyo vota. Si vote nkulu.
Asamben matuta siyo vota.
Matuta siyo vota. Si vote nkulu.
Abesifazana abahlala edolobheni leGwanda sebekhudazwe ukuba bavotele abanye abesifazane abazazwisisa ngcono indubo ababhekane lazo. Lokhu kuvele emhlanganweni oqhutshwe lamhlanje uqoqwe ngabenhlanganiso ye-Women's Coalition of Zimbabwe. Kubika intatheli zindaba yethu u-Albert Ncube.
Omama abangene lo mhlangano baveze ukukhathazeka ngendlela abakhangelelwa phansi ngabesilisa endabeni zombusazwe, besithi isikhathi sokuthi labo bangene ezihlalweni bebuse ngoba kuyibo abahlangana lendubo eziningi. isakhamuzi seGwanda uNkosazana Sicebiso Sibindi uthe labesilisa abafuna ukungena ukhetho oluzayo ukuthi kumele bathiyelwe mama ezinye izihlalo.
Lapha siunder women's coalition sifuna amalungelo ethu. Kungani lina obaba lingathi ukuthi njengoba mina ngingwe MDC timbe ngwezano PF ngingubaba wena ningathathi umama ngimfake kulesi sikhundla ukuza kwanisa ukulungisa omama. Akwazi ukumela so besifisa ukuthi lani linobaba libone ukuthi zona lezi zikhundlela izifayithelayo lathi singomama siyazifuna.
UNkosazana Tracy Smith ozangena ukhetho lwamakhansila ezimele uthi omama kumele bavotele abanye babo ukuze inhlupho zabo ziphele.
Athi mina njengomama benginesifiso ukuthi omama baphakamisaneni anti liphakamisa abanyomama liyakhala lithi ngifuna omama baphezulu anti lina bomama lizathola ukuthi lizakingena kumabhokisi lalana lizavotela obaba so likhalelani uyini elivotayo.
Okugcizelelwe uNkosazana Grace Nuku oyebandla lezaphu othi inhlupho ezikhona elizweni sezifuna ukuthi omama basukumele phezulu.
Ngoba nxa umuntu engathuthukanga umama engathuthukanga lesizwe asisobe sathuthuka. Sukumanini maZimbabwe amahle sisebenzele leli lizwe. Ilizwe leli kalikaluma for 38 years isiphosiyalo uhamba. Asazi ukuthi kanti sizanxa abantu laba lingabanika eminye iminyaka kuzagcina kuyini. Nanti ilizwe selifile. Wena mzimba womuntu, wena similo sakho uzasala usungaphi nxa izinto zinje.
Ukhansilo ngumama unobukhosi Malila kwathi fo eshake uthi omama kumelanga besabe ukungena kwezombusazwe.
Indima yindima elulu okunye okumangalisayo singesabele khatshana yikuthi omama thina sisondele emuva kodwa ungazinikela ube ngumama weqe ube phambili. Obaba la wacina bekuzwisisa ekhansilini engiyo singabomama ababili kodwa ungaza kutsho ukuthi omama ababili phakathi kobaba bangu-22 labo nxa bekhuluma babantu bakhuluma lokhansila lanxa kungumama kodwa wayebondla ukukhuluma umuntu olingana lawo lo wabona bengamadoda.
UNkosazana Michelle Gudo oyi-Women's Coalition of Zimbabwe uthi loba nje inani labesifazane abancintisayo kukhetho liphansi balethemba lokuthi lizaqonga ngokuya kwesikhathi.
Sosilokudana ngenani eliphansi labomama but siyaqhubekela phambili sikhankasa si-encourage omama ukuthi asisukumeni sibaningi singasaleli emuva sikhwele lathi siye phezulu sibe khona kuma-decision making processes wonke kusukisela phezulu ungaze ku-politics ngale phezulu kumbe any other public spaces funa ukuthi omama bangene.
Abantu abangene lo mhlangano ngabazancintisa ukhetho lwamakhansila lolwamalungu edalele amende abasuka kumacelo mabila we-MDCT abe MRP kanye lamalungu azimeleyo. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Umongameli Emerson Mnangagwa namuhla utshele amalunga ecele lebandla leZanu PF aziwa ngokuthi G40 ukuthi abuyele kuleli bandla asebenzelane ndawonye lalo ukuthuthukisa ilizwe. UMnangagwa ukhulume amazwi la emhlanganweni awenzela abancedisa abalwa impi yenkululeko amawoko laboratories eHarare. Bona abathembise ukuthi uzabasiza kweziphathelane lempilakahle lokunye. Kusenjalo umkhokheli womanyano we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa ugcizelele kubalandeli bakhe eChipinge namuhla ukuthi engangena embusweni uzathuthukisa umnotho welizwe. Isikhulumeli se-MDC ekhokhelwa nguChamisa koBulawayo uMnumzana Felix Magalela Mafa uthi uvumelana nalo mkhokheli wakhe.
Kuliqiniso singabantu esithenjwe ngabantu njalo silabangani abalemali emazini athile. Into yokuqala ikulungisa inotho esingaba le notho sokusiba lemisebenzi emafektari iBulawayo ibe yintuthu ziyathunqa njengakudala abantu bayekele ukuthengisa amatamatisi, bayekele ukuthengisa ama-juice card, babe nemisebenzi elomkanjo. Yikho-ke uChamisa njengo-president we-MDC uthembisa abantu ukuthi inguquko ifanele njalo ayisozibuyele emuva ngaze idonki libe lempondo.
Umanyano we-MDC Alliance ubufola izolo ukhonana ngokuningi okuphathelane lokhetho. Abantu balesifiso yini sokuyavota kukhanya kule ngxaki eziningi kangaka?
Ukutshengisela ethe sizama ukuveza amanga ezethu. Abantu bazimelele ukuvota nje lakusasa, kodwa bafuna ukuthi indlela yokuvota ilunge. Namhlanje koBulawayo sibe lombono, sahamba sayabona eRose Camp amapholisa sevota sitha izethu ngekho, amabandla esithi ngama-stakeholders engekho, o-presidential candidate ang-23 abakwazi. Sithe sikucungula abathi bona bavotisa amapholisa azasebenzela ngaphandle kwakoBulawayo. Ngubani ethe supervisor, ngubani ethe observer? Kuzalungiswa ngabadala phezulu. Ngibona namhlanje isigumba le-executive yakhe ama-commissioners ayayangeka ngoba ide sibatshela ukuthi ubucothi ukhona. Kukhanya ngani izeki libandla lezani. Namhlanje siyababuza ukuthi e-Rose Camp kwenziweni sokuthengisa ngani amapholisa wonke devotiswa sitha singakwazi. Hathi okhuluma ngobaba uChamisa siyamlandela noma kubomvu kunjani, hathi sizaswipha kuhle, akuna kokungazihlupha.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa, isikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa koBulawayo, sexoxela ekhona le koBulawayo.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo usiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 pm kusiya ku-5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Abenhlanganiso elondoloza ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele iAmnesty International sebesungule ngokusemthethweni ugwalo olumumethe abafisa kulandelwe ngabamabandla ezombusazwe ekulondolozweni kwamalungelo oluntu phansi kwesihloko esithi Breaking Away from the Past. Kubika uMavis Gama.
Emazini abo ngesikhathi bephawula li-manifesto emkhosini owenzelwe eWeteleni ye-Holiday Inn, umsekeli womqondisi we-Amnesty International esigabeni sangezansi kwezwekazi le-Afrika uNkosazana Muleya Mwananyanda utshela inkokheli yamabandla ezombusazwe ngokuqakatheka kokulondolozwa kwamalungelo oluntu ngalesi sikhathi sokhetho.
We have documented torture, political killings, and general political violence, especially around elections.
Sesekhe amareports amaningi akhuluma ngezokwephulwa kwelungelo loluntu, hathi eZimbabwe kuphela kusiphatheke kumikhankaso emayelana nokuthunjwa kwabantu kanye lokunyamalaliswa kwabantu. Umzekeliso kuyikunyamalala kuka-Itai Dzamara.
Abamabandla abakade besemkhosini lo bathi lanxa bevumelana lokumunyethwe yilolu gwalo bakhathazekile ngendaba zokungazinikeli kwenkokheli yeZANU-PF ukulondoloza amalungelo oluntu sikhathi sonke. Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele-Nationalist Alliance of Patriotic and Democratic Republic, NAPDR, umnumzana Divine Mohambi Wobe ulandisa ngakuzwisisayo ngale Human Rights Manifesto.
Kwaqala kunoko kutshengisela ukuthi thina abantu beZimbabwe asikafiki kuleso sigaba sokufisa ukwenza into ezinjalo. Wesekusithi okwesibili, ngesilungu bathi trust is the end. Kusitsho ukuthi asingeke siphonge ukuthembana nje mahlayana. Kumele kube lezinto ezenziwayo ezizadala zitshale ukuthembakala phakathi kwabantu. Kumele abantu bekhangele benanzelele ukuthi isikhathi sesiside, abantu behlukunyezwa besala, beqilibezelwa besala. Bese usinqaba sibavuma namhlanje. Hayi sasiyenza lezi zinto kube nzima ukuthi sikwamukele kalula kanjalo nje.
Obona ngezokukhulumisana loZulu uZaphu umnumzana Musachke Mupanguri uthi uqakathekile ukuba abezombusazwe bachiyane lomkhuba owawusetshenziswa kudala wokwethuselana.
Sifuna ukuthi sibone ukuthi ifuture yethu ingaphambili lakusasa linjani, singethuselwa ngalawo amabandla awakudala.
Isikhulumeli kwelinye lamacele ebandla le-United African National Council elikhokelwa ngumnumzana Nesbet Mtengedzanwa, umnumzana Alpheus Mapranga, uthi kumele uphele umkhuba wokuhlukumeza uZulu kanye lokwephula ilungelo lakhe.
Kwenziwe yi-amnesty yabonga sibili ngoba kuyasivula lathi thina esikupolitics ukuthi simele sihlukane lalokhu esikade sikwenza ngemva ngalo.
Okunye kokumunyethwe yile manifesto kubalisa ukuba inkokheli yamabandla wonke yehlukane lendaba zokunyamalalisa abantu abanombono owehluke kwabo, ukususwa kwabantu kundawo lapho bayabehlezi khona ngaphandle komthetho kungekho kwenziwayo ukubadingela ezinye, kanye lokuba zijeziswe zonke izephulamthetho kungakhathalekile ukuba ngowaliphi ibandla njalo elesikhundla bani elizweni. Abe Amnesty International bathi bafuna inkokheli ezongena embusweni ngemva kwalolu khetho kube ngelandela izivumelwano zokulondoloza ilungelo loluntu, ukuzimisela ukuthuthukisa okuphathelene lezempilakahle yabesifazane lamantombazane, ukubona ukuba akekho ohlukunyezwayo ngoba ekhulume umbono wakhe, kanye lokuba sisuswe isigwebo sogodo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli weMelika umnumzana Donald Trump sechoze omunye wakhe wele Russia umnumzana Vladimir Putin njengomuntu ongayisiso sitha sakhe, kodwa ngakwelinye icele uthi kayisuye mngane wakhe. UTrump wethule amazwi la ebuzwa zintatheli zindaba phambilini komhlangano wababili laba ngeviki ezayo. Udaba lokuvota kwamapholisa kobulawayo ngudlu namuhla uZulu laba amabandla aphikisayo bengakwazi yinto ecunule kakhulu inengi elithi kusobala ukuthi iZimbabwe Electoral Commission isebenza leZANU PF ukuthi baqilibezele kulolu khetho. Sixoxele ncwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncubele, sikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa udokotela Nkululeko Sibanda. Uncube usungula lingxoxo.
Into embi kakhulu ukuthi kube khona abantu abavotayo kumbe kuphikiswana ukuthi bakhona abavotile bakhona abangavotanga. Sizakwazi ukuthi vele i-special voting labo okuhlanganisela i-postal voting lokuvota kwabantu laba bangaphandle kwelizwe abasebenzela uhulumende kuyindlela elula yokuthi kudlelezelwe ekukhetheni lapha, ngokuba kusuka kusenziwa kungelabantu abazimeleyo labamela ama-political party ukuthi babone ukuthi kwenziwa ngendlela efaneleyo. Ngokomthetho ngokwendlela yomhlaba wonke jikelele nxa kuzavotwa okunjalo, kumele ama-representative ama-political parties ama-polling agents ababe khona, kumele ama-observers abe khona, kube lusuku olu-announciwe lwazakala kusesephambilini ukuthi bavota ngosuku lwesingaki bevotela ngaphi, kube khona abantu abakubona ukuthi kwenziwa ngendlela esemthethweni ebona ukuthi ukhetho lukhululekile.
Dokotela Sibanda, uyibona njani lindaba?
Ngibona ngani le yindaba emangalisayo kakhulu njalo ezama ukuthengisa ukuthi back ikhanye ngani kayifuni ukuthi iqhubekele phambili ngokhetho luka 2018. Ukhanye ngani mhlawumbe iZANU PF isisuke yakubona mgceke ukuthi ayisoze yaphumelela lanxa izama ukuqhili kulolu khetho. Ngakho sebezimisele ukuthi benze yonke into abangayikwanisa ngaphansi kwelanga engenza ukuthi ukhetho lolu lucine lungaphumelelanga cele lungaya ngaphambili. Kukhanye ngani iZAC yenza njengomntwana omncane ozama ukuqala abantu ukuthi ezama ukuqala izinyosi esenzela ukuthi kungabi khona osalemile. Ufanele uZulu weZimbabwe akunanzelele lokhu ukuthi kukhanye ngani into ekhona lapha yokuthi iZAC kayisafuni ukuqhubekela phambili ngokhetho lweZimbabwe.
Babancube nxa kuqinisekile ukuthi ngempela ama-election observers ebengekho ekuvoteni kwamapolisa namuhla lokhu kumele kwenziweni?
Kumele ivoti yabo ingabalwa. Ingabalwa emhlazana kuhlanganiswa amavoti, kumele lokho kusewucaca ukuthi lokho okwenzakeleyo yinto engekho emthethweni, yinto engenziwanga ngendlela ebalulekileyo esegcekeni. Indlela okwenziwa ngakhona kumele kube khona abantu abazimeleyo abakhangela ukhetho, khona abamele ama-political parties ama-candidates. Sikutshilo lokho kuyindlela vele okwenziwa ngakhona emthethweni. Kumele ke nxa kuyukuthi kulobufakazi bokuthi kuvotiwe, kuvotwe kungekho abakhangele, awudingi lokuthi kuthiwe khona sidinga ubufakazi bokuthi bebephoqelelwa ukuthi bavote ngayiphindela. Ngakade kungekho abantu ama-observers azimele, kungekho ama-representative ama-political parties, ukhetho lolo kalwenziwanga ngendlela esemthethweni. Ngakho-ke kumele kuchithwe kuyeqaliswa phansi, kakumiswe futhi babuyele bayoqalisa phansi kukhona wonke umuntu ukuze kwenziwe ngendlela efaneleyo. Konke lokho okunye okwenziwe kwenziwe ngendlela engekho emthethweni, engahambisani nendlela yomhlaba wonke yokuvota, engahambisani le ndlela thina abantu beZimbabwe sifuna kwenziwe ngakhona. Izinto azenziwe ngendlela esemthethweni, ngendlela ebalulekile ukuze ukhetho lube ngolukhululekileyo.
Dokotela Sibanda, kuyini eliza kwenza ngalolu daba njengebandla le-MDC njengomanyano we-MDC Alliance?
UPresident we-MDC, uPresident Nelson Sami Sikhulumilizolo, wathi nxa iZAC ingaqhubeki senza lokho usezathatha amanyathelo athize. Enye yezinto azisileyo ukuthi nxa kuyikuthi abantu bazabuya baphume ngodaba lwe-ZAC kuze uzathethi nxa esethilo ngesikhathi ucashanga ukuthi mhlawumbe abantu bazaphuma bangabuyela ezindlini bahlale emadolobheni kuze kufike isikhathi sokuthi iZAC inandlelele ukuthi ukhetho luqakathekile. Asilelo kudlala ngalo bonani iZAC idlala ngesikhathi, njalo idlala ngento embi kakhulu. Ukuthula kuleli lizwe kwinto eqakathekileyo. Ukhetho lwenziwe emazweni wonke ngoba ukhetho yinto eyodwa eyazakalayo emhlabeni lapha eletha umbuso olokuthula elizweni loba yiliphi laliphi. IZAC kufanele inandlelele khonokho ukuthi ngeke cabangela ukuthi iZANU yokufanele iwine ibisenza ibisenza umathanda yezinto zonke.
Babancube, akuyiqibe
ye nxa kuzavota amapholisa, kuzavota amasota, njengoba sithile ukuthi into evumelekile ngokusemthethweni kunyela laba abantu abazabe bephethekile ngosuku lokhetho ukuthi bayavota phambilini kokhetho, ukuze ngosuku lwakhona babe bevotisa abanye. Kumele kube khona bonke abamele amacembu akhampenayo, akhompithayo, ancintisanayo la makhandidethi wonke. Kwenziwe ngendlela vele ukhetho olwenziwa ngakhona ngosuku lokuvota, kube khona wonke umuntu ofanele abone ukuthi ukhetho lungolukhululekileyo. Nxa kulobufakazi bokuthi into leyo kazange yenziwa ngaleyo ndlela, akusadingi ukuthi kuthiwe khona bebesethuselwa noma ngabethuselwanga. Akuqaliswe phansi kwenziwe into ngendlela esemthethweni ngoba kakudlalwa. Izwe liyacina liyobudlwangudlwangu izinto zingahambanga kade ngento encane enjengaleyo. Akulahlwe nje kuchithwele khatshana kuyetshiswa lokho, kuqaliswe phansi ngendlela efaneleyo.
Kuyiqibe ngamafitshane Dokotela Sibanda.
UZulu weZimbabwe bekufanele ukuthi ananzelele ukuthi into esesiyibona lonyaka esenziwa iZAC kayikaze yenzakale emhlabeni onke jikelele, ukuthi abantu sebezathi libalele bagijime bathi bona sebesiyavota ema-police station.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, ubexoxa endawonye lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube. Ku-Life Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana kasihluzeni bomama esixoxa labesifazana abancintisa kukhetho. Kanti-ke sizakhuluma njalo ngodaba lokuvota kwamapholisa ngudlu kobulawayo lamhlanje. Ukuziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Amapholisa akobulawayo aqale ukuvota enkambeni ye-Rosecamp kukhetho lwe-postal voting lamhlanje okuyinto ecunule kakhulu abamabandla aphikisayo loZulu ngoba lokhu kwenziwe kungela muntu okwaziyo. Abesifazana bedolobho leGwanda sebekhuthazwe ukuba bavotele abanye babo abesifazane abazazisisa ngcono indubo zabo. Kwanele mthokazi olivalelisayo ngontungamile inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.